abantu bayazama ukuthumeza nkomo bathi kulobunzimanyana obuthize esihamba sihlangana labo. Indlala ikhona emakhaya njengoba nje besifisa eminyakeni wendlala. Bayazamazama ukuthumeza but indlala yiyo enkulu. Kuba lobunzima njengoba singomalayisa endleleni khonapha sihlangana lobunzima. Lasemabhoda khonapha sebezingakucela, sesingacela i-good service emabhoda lapho ukuthi ma kuyenzeka. Kabasincedise abantu bedlule kahle impahla zabazali beyofika kahle kungela obstruction enziwayo emabhoda lapho uyathola ukuthi umuntu uyangena ebhoda ethathe bo 3 to 4 hours uzibuze ukuthi kathi kuvele kwenzakalani uswele ukuthi kwenzakalani special emabhoda yikho lapho ecwela kakhulu at least i-service yakhona ma kuukuthi kushoti i-personeli beyengeze i-personeli than ukuthi seve umuntu oyi-one.
Uhulumende sowakhipha umthelo we-duty entweni ezifana lempuphu lokunye ukudla okungangokuthi selidlula ngcono yini?
Ya, sidlula kuhle but i-duty akula ngoma ukuthi kunakule duty ukuthi bayakhitshwa. I-duty uyayibhadala. Akula duty ukuthi ikhutshiwe, ingaze yabe ikhutshiwe, ikhutshe emaphepheni but emabhoda kuyabhadala. Asikaze sibona umuntu ongaphuma nje ebhoda kuthiwa akabhadalanga. I-duty yabhadala. Ba-estimate nje ukuthi i-duty ilo kuyimpahla oyithweleyo ingabe impahla engaweta so much bekushaje i-duty. So ngiyamangala ma ngabe kuthiwa kwakhitshe i-duty thina sibona sibhadala i-duty.
Kuyini kahle kahle abantu abakuthumezayo ekhaya?
Into abayithumelayo yonke igrosara, sivisa chukela, mpupu, rayisi, grosara nje yonke into edliwa ngumuntu ngoba bekhangelele kakhulu ukuthi ezimbabweni kukhona yebo ye but okusalayo ungathola ukuthi imali zakhona ma uzekhaya kuba nzima ukuthi uyithole imali uyothenga ekhaya. So abantu baningi bazama ukuhle behle bethenge ngapha ngoba le randi lele or i-foreign currency yona le engasasebenzi ekhaya kuthi uyithole leyo bondi lakho ilokuze izimdola uyathola ukuthi kayitholakali. So ibhetha wese ubambe ngapho hle uhambele chukele. Yiko ezikuthwala kakhulu ezibona ngani yiko kugcwala izimoto yakonapho kanti kakhulu endleleni becela nje emabhoda kubele good service kwenzele ukuthi abantu befike ngesikhathi singadleli isikhathi.